Umnumzana Jeff Sessions, umphathintambo ohlangothi lweMelika olubona ngezemithetho, usetshiye umsebenzi kulandela ukucelwa kwakhe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayenze lokho. UTrump ubekhonana ngokuthi uSessions kalasandla kokwenziwa ngumnumzana Robert Mueller ohlolisisa ukwenziwa nguTrump labanye bakhe ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016. Kucatshangelwa ukuthi ilizwe leRussia lancedisa uTrump ukuba anqobe kukhetho lukamongameli ngomnyaka lowo. UTrump uyakuphika konke lokhu. Kusenjalo uTrump uthi lokhe ezibambe esidukwini kulandela ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lokudinga amalunga edale le-Senate loba nje bakhe phansi kukhetho lokudinga amalunga edale le-House of Representatives okunqobe khona ibandla lamademokrats.
This election marks the largest Senate gains for a president's party in a first midterm election since at least President Kennedy's in 1962.
Ukhetho lolu ngolokuqala ukuthi ibandla likamongameli lithole izihlalo eziningi kudale le-Senate kusukela ngesikhathi sikamongameli Kennedy ngomnyaka ka-1962.
Candidates who embraced our message of low taxes, low regulations, low crime, strong borders, and great judges excelled last night.
Kudale le-House of Representatives, ibandla lama-Republicans livimbe njalo ukuthi lihluthulelwe izihlalo eziningi. Abanye bethu abalandele ekade sikwethulela uZulu okuhambelana nemithetho ephansi uphungula ubugebengu lokuvimba abantu bokuza emngceleni baphumelele kukhetho olusanda kwenziwa.
They excel.
Ibandla lamademokrats lithokoze okumangalisayo ngokunqoba kukhetho lokudinga amalunga edale le-House of Representatives. Unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ibandla lamademokrasi kudaleleli uthi kumele wonke umuntu okusedaleleli adonse ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leMelika.
We will have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't.
Silomlando wokuthi sisebenze ndawonye njalo sizivikele nxa kudingakala lokho. Idale eliphethwe ngamademokrasi lizazama ukuthi abantu basebenze ndawonye.
A democratic Congress will work for solutions that bring us together because we have all had enough of division.
Ingcweti kwezombusazwe unkosikazi Priscilla Mtonga Ndlovu uthi akumelanga uTrump atshele abantu ukuthi unqobile kukhetho olusanda kwenziwa kweMelika ngoba sokubusa ibandla lamademocrats kudale le-House of Representatives.
Nxa esithuwinile yena eluze amasisi amaningi kuCongress utsho ngapha kuSenate lapha wine khona i-just pick the few. Ondliweyo kakhulu nguye ngoba nguye kade campaigna e-sitting president. So udliwe uwina lokhu ngokwakhe.
Uzokuyiwa phambili-ke kuyahamba njani njengoba-ke ama-Democrats ayiwo asezibambe esidukwini ku-House of Representatives?
Lokhu kuzanceda kakhulu ngoba i-government ye-America vele ifanele ukuthi iya-create-ela ukuthi bene checks and balance. So i-Congress eyama-Democrats la-Chase sebezabala nakho ukuthi bakhangele upresident bamtshengise ukuthi hhayi lapha uyalahleka lapha hhayi hamba so. Senzela ukuthi kube le-balance ama-Democrats lawazizwe engabantu bevaliwe phakathi kombuso lama-Republicans lawazizwe bevaliwe phakathi kombuso.
Ye, masesikhangela nje kabanzi siyabona ukuthi omama baningi asebengene kuCongress khona ngale. Kutshoni konke lokho?
Omama bahlokozwe nguye kumphathi welizwe. Umphathi welizwe kaalanhlonipho nabomama. Uyasithuka, uyasitshela esingakwaziyo, uyasibiza ngezitho. So omama bafuna ukufake khona, bazembamba ngeyabo indlela abakwanisa ukumbamba ngayo.
UTrump uthi kumele ibandla lamademokrats lisebenze ngonanzelelo edale le-House of Representatives ngoba lokhe elamazinyo okudlithiza nxa befisa ukulwisana laye.